ne anosunga mbavha dzawanikwa dzine vana vadiki vanomwe. Tavatashwa kumagume chirongwa chedu chanhasi ivainesu zvakare mangwana apo tichakopai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gabe Dube.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlakazi 1 ngokwekwezi 2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Utshintshile uhulumende kodwa uhulumende wangona akulalutho olwenzayo isisebenzi. Sasikhangelele ukuthi maybe lesisebenzi sizathuthuka ngokutshintsha kwe-government enalo kuthiwa yi-new dispensation.
Uzulu wakobulawayo umanyana lezisebenzi elizweni lonke jikelele ekunanzeni usuku lwezisebenzi olo Workers Day.
Kuqakathekile ukuthi njengezisebenzi sisebenzi ilungelo lethu ngokuyavota sikhetheke abanye abantu esibone ngathi akona yibo abantu abangasincedisa so that bangafaka kuba yimthetho engasinceda.
Izisebenzi eHarare zikhuthazwa ukuba zingabiseli umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF kukhetho oluzayo. Izakhamizi zemguza eMathebeni North ziveza ukukhathazeka okukhulu ngendlela ibandla leZANU-PF eliqhube ngayo kukhetho lokudinga abazalimela kukhetho lwelizwe oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uzulu wakobulawayo lamhla umanyane lezisebenzi elizweni lakwamanye amazwe womhlaba ekunanzeni usuku lwezisebenzi olo-Workers Day. Inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithembise izisebenzi kanye labameli benhlanganiso ezehlukeneyo ukuthi baphakathi kokuqoqa usuku lokukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lonyaka ukunanzwa kosuku lwezisebenzi kwenziwa phansi kwendikimba ethi we are at a crossroads, arise, organize, do not mourn. Kwabulawayo umkhosi waleli langa wenzelwe eStanley Square lapho okubuthene abantu abavele enhlanganisweni ezehlukeneyo ezimela izisebenzi. Ezinye zalezi inhlanganiso zigoqela iZimbabwe Teachers Association, iZCTU, iPTUZ, iZimbabwe Urban Councils Association, Kaloliwe Air National Railways of Zimbabwe lezinye. Okumqoka okuphume kulumbuthano yikuthi izisebenzi azijabulanga iholo eliphansi eselile minyaka lingakhuphulwanga kodwa indleko ezitolo lakwezinye indawo iqonga. Abanye njalo bakhalaza ngokuhlukunyezwa kwamalungelo abo njengezisebenzi ikakhulu kusenziwa nguhulumende oxotshe abongi ngesikhathi betshengisela bekhonona iholo eliphansi. Umnumzana Ambrose Sibindi nisihlalo weZCTU emhlubulweni weMandebeleni uthe amakhampani amaningi avalwa uhulumende wathembisa ukuvula amakhampani lokunikeza uZulu imisebenzi kodwa kakwenziwa ngalokho.
Ukwenza buya laba siyananzela ukuthi after iminyaka le 37-38 years sithole uzibuso izisebenzi lokuzithole kanzima. Sikhuluma kanje kathesi siyananzela ukuthi amakhampani alapha kobulawo leZimbabwe avalwa.
Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa umgcini sihlalo weZCTU kobulawayo njalo obemele umongameli weZCTU uthi baphakathi kokuqoqa usuku lokukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele.
Asina lutho lokuthakazelela esingathi celebration asinayo kodwa siyakuthakazelela ilanga leli ngokuthi ilanga lezisebenzi kodwa sinjalo kasijabula sina kujabula ngoba izisebenzi sinoko sine ama problems
Unkosikazi Debra Mukasa osebenza lenhlanganiso ezizimeleyo uthi uhulumende kumele alungisise imithetho ezakwenza abantu abazisebenzayo basebenze lula elizweni hathi ukuhuga abaphandle kuphela ekhaya kungalungisiswanga.
Like thina sesikuyinformal sector so kumele ukhala amaproper policies azancedisa izisebenzi ezithengisayo ngaphandle ukuze zikwanise ukuthi zizimele. Lokhu ukuthi igovernment ibikhuluma ingaphandle isedinga ama-open policies angekho conducive to abantu beZimbabwe akusebenzi.
Umnumzana Khoni Dube obemele inhlanganiso yezisebenzi zamakhansili uthi bakhalaza ngokungaguquki komumo elizweni ngemva kokungena embusweni kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Izikhalazo esilazo thina zimayelana ngokuphathwa kwabasebenzayo ukuthi sokuhlala isikhathi eside kungela increment, but intengo ziyakhwela siya phezulu. Utshintshile uhulumende kodwa uhulumende wangkhona akulalutho olwenzayo for isisebenzi. Sasikhangelele ukuthi maybe le sisebenzi sizathuthuka ngokutshintsha kwenye government nalokhu ayi-new dispensation. So kodwa ke ayisikho uMnangagwa osesenzele khona so far. Yikho okusikho sikhathazayo khonokho.
Umnumzana Akuleli Maphosa, umgcinisihlalo weZimta esabelweni seMathebeleland South, uthi njengababalisi baqoqa ukukhalala umsebenzi izikolo zivulwa.
Njengesisebenzi seZimbabwe, lapho esithola ithuba lokuthi sibeke indubo zethu, sitsho lezifiso zethu ezikhulu. Mina ke ngikhulumela particularly ngimele ababalisi. Siphakathi komsebenzi okukhulu okukhulumisana lohulumende osokusekwa senza sangena la ku strike.
Isimo somnotho elizweni esingamanga kuhle kanye lokuvalwa kwamakhampani kobulawayo kwadala ukulahlekelwa imisebenzi kwabantu abaningi, njalo ukungagcwaliswa kwezithembiso okwenziwa nguhulumende sekuzondise izisebenzi kanye lozulu wonke jikelele. Okunye okukhulunywe izisebenzi embuthanweni lo ikuthi kumele uZulu enelise ukuthenga izindlu, kumele kulungisiswe iholo kanye lentengo yempahla ezitolo kanye lokususwa kwababutho enhlangothini zika hulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izisebenzi eRRA zikhuthazwa ukuba zingabiseli embusweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF embusweni ngoba kuthiwa ufana lwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ohluthunelwa intambo zombuso libutho nyakenye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lapho kuphume embuthanweni wokunanza ilanga lesisebenzi emhlabeni jikelele eleWorkers Day, yilo lalo okhulume kulumbuthano owenzelwe enkundleni eyedzivara Sekwa Stadium ngaphansi kwendikimba ethi "We are at a crossroads, arise and organize, do not mourn." Ube khuluma ilizwi linye lokuba sesifikile isikhathi sokuba izisebenzi zikhethe inkokheli uqobo, hathi umbuso kaMnangagwa ongelani lokunakekelwa kwazo, eqakathekisa abakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe ukuzathaphuza inotho yelizwe. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Peter Mthasa uthi ukhetho lwalonyaka yilo ithuba lokuguqula uhulumende kungene abantu abalenhliziyo zokusebenzela uZulu. Okuyinto esekelwe ngunobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Ngokuthi sesiwabonile ke laba akade besikhokhelwa ukuthi sebehlulekile ke ukusikhipha phakathi kodubo lonke lolu ekade ngeke ngalukhuluma ekuqaleni. Sesingathatha ke leli iqhinga ngokuthi sidinge abanye abangasikhokhela. So kuqakathekile ukuthi njengezisebenzi sisebenzi ilungelo lethu ngokuyavota, sikhethe ke abanye abantu esibone ngathi kona yibo abantu abangasincedisa, so that bangafaka kumba yimthetho engasinceda babe sihlala khona ezindaweni zethu. Sola ukuthi ama services zethu aya improve. So kuqakathekile ukuthi sithathe leli thuba esilinikiweyo ngokuya register lokuvota, yikho kungenza sikhululeke kulokhu esiduko manje.
Umoyo uthi indlela lohulumende aphatha ngayo indaba zezisebenzi iyasolisa wapha isibonelo somsekeli kamongameli uretired brigadier general Constantino Chiwenga aphathe ngayo udaba lwabongi ngesikhathi bekhonona ngendaba zeholo
ngokuthi sale ukuexploitwa sale ukuncindezelwa sale ukubi sale esibona ukuthi kakusiniki ubungcono singaze savuma ukuyethiselwa kubambana singaba baningi lalabo abasilwisayo baza kwethuka. So ukuqakathekileyo ukuthi nje izisebenzi aloba siyabambana lalaba nje abangalamsebenzi le singathi iqondile kulinyaka abakuyi-formal bangaze bajabuliswa ngokuthengisa amatamatisi kababambane labanye. So kuqakathekile-ke ukuthi loba uvuka nje ungayiki emsebenzini but uyisisebenzi kuqakathekile ukuthi nxa abanye bebuthana kuye kuzwa ukuthi abanye babuthana bakhuluma ngani.
Abavele enhlanganisweni ezithiyeneyo ukuzaxhasa izisebenzi baveze ukukhathazeka ngendlela umnankagwa loChiwenga abaziphatha ngayo bethi kukhomba ukuba ngabalani lezisebenzi. Baxwayisa uChiwenga ukuba ehlukane lomkhuba okube lokhe eziphatha njengomkhokheli webutho ekhohlwa ukuba sewawuchiya lo msebenzi. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo LMDCT umnumzana Nelson Chamisa obekulomkhosi enxuswe ngabe ZCTU utshele uZulu ukuba umnankagwa lomgabe bayafana nje ngoba kungabantu banye abasebenza bonke okwesikhathi eside ngakho akekho omsulwa phakathi kwabo. Lanxa abe ZCTU bethi bebemnxusile uhulumende kusukela kumongameli kusiya kumphathi intambo wezisebenzile enhlala kahle kaZulu kabazange babe khona kulomkhosi. Umkhosi walamhla ungenwe izinhlanganiso ezisebenzisana loZulu kwezokulwela ilungelo loluntu ezimela abanini bamankampani abaze bemele inhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations abamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lezisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Yebo 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 mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izihambi phakathi kwele Zimbabwe leBotswana zikhonona ngokuphuziswa emngceleni weRamakhwebana. Ngakucelele eBotswana lapho abeZimbabwe abafola khona umzila wabo bodwa. Ezinye izihambi zithi lokhu akuhambelani lamazwi enkokheli zamazwe la athi kumele kube lula ukuthi kwenziwe ezamabhizimusi phakathi kweZimbabwe leBotswana kube lula. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi ubudlelwane phakathi kweZimbabwe leBotswana busezingeni eliphezulu kulandela iminyaka leminyaka yokungezwani abeZimbabwe abangena kweleBotswana bakhonana ngokuncedwa ngesidensi emngceleni weRamakhwebane. Umngcele weRamakhwebane lePlumtree yiwo ophithizela okudlula yonke imngcele engena kweleBotswana ibamba izethekeli ezidlula isigidi ngomnyaka. IZimbabwe leBotswana zisanda kulobelana izivumelwano ezithize ezaqinisa ubudlelwane phakathi kwamazwe omabili ikakhulu kwezamabhizimusi. Kodwa kukhanya eleBotswana kumele lilungise indlela eliphatha ngalo isihambi ezikhonona ngokulinda emzileni okwamahola lamahola. Abanye abezimbabwe kuyonale impela viki bangene ekhasini leFacebook betshengisa ungathakazeleli ngabakubona emngceleni. Esinye isihambi sibhale ukuthi lenkukhu ingabekela izicacade amaqanda belokhe bengakatholi usizo. Umnumzana Mbonyeni Mguni uthi uma amazwe omabili ezimisele ukukhulisa ubudlelwano ikakhulu kwezebhizimusi, umngcele yindawo yokuqala ekhanga kumbe exotsha izethekeli kugoqela osomabhizimusi.
I think in terms of investment promotion, imizamo yelizwe iqalisa khona eborder, that is the face of ilizwe. Enxa umuntu engathole horrible services njengesiyithola kathi eborder, kuhle ukutshengisa ukuthi ilizwe leli linjani, lithitha njani ama visitors lama investors abangenayo. In terms of ama doing business initiatives, kumele iqalise eborder kube le seamless smooth entry and exit of abantu, especially thina sivela ngaphandle.
Omunye othi ubehamba ngebhasi bathatha amahola amabili uthi isebenzi emngceleni weBotswana kwesinye isikhathi asitshengisi uthando lokuphathisa abantu.
Sesikubonile kaningi ikakhulu ma uhamba ngebhasi, ama-lines angkhona awapheli even if unabantu abalutshwana nje.
Abanye bagcona indlela eliBotswana eliphatha ngayo izivakashi besithi akumelanga behlukanise imizila. Okwakhathesi izalwane zeBotswana zifola zodwa, ukadeza kwamanye amazwe lazo zizodwa, kucele neZimbabwe yePlumtree kuyahlanganiswa kodwa imizila ihamba ngokuthetha. Umnumzana Mthabisi Dube uthi kumele iBotswana ibone ukuthi yenza njani ukuze abantu bengaqedi ilanga lonke besemzileni.
Into yabo le yokuhlukanisa ama-line kube le line yama-citizens le ama-nine citizens iyaphazamisa kakhulu. Kugcina kuncedwa abeBotswana kuqala, kukanti ikakhulu abeZimbabwe basalela emuva. Akumnandi ukuma eborder isikhathi eside.
EliBotswana laqala uhlelo lokudinda ama-passport lisebenzisa imitshina okwescanning okubambelela isihambi. Udaba lokuphuza kwesihambi emngceleni weBotswana lubika luphanyekwe kumsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ngesikhathi sombukiso weZimbabwe International Trade Fair kobulawayo ngeviki edluleyo. Umeli weBotswana kwele Zimbabwe umnumzana Matshwenyego Fisher watshela iStudio 7 ngompalakazi ukuthi ngasikhathi bayavakatshela imngcele ukubona ukuthi yenelisa yini ukuphathisa isihambi kukhangelwe inani elisebenzisa lowo mngcele. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Yebo, mthwakazi omuhle. Mina nginguMike umsakazi waseStudio 7. Ngiyalinxusa lonke ukuthi lingene kuhlelo labasakhulayo, kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lamhla sixoxa ngendlela abatsha abasebenzisa ngayo umculo, umdlalo eyokuhlekisa leminye ukukhuthaza ukuphatheka kwezombusazwe. Uzansi Dlaziye lolu daba njengabasakhulayo linikeza imbono yenu, lisipha isizathu zokusekela loba ungasekeli leli nyathelo lokusebenzisa lindlela ukukhuthaza abasakhulayo ukuphatheka kwezombusazwe. Ukuze ungene kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Loba njalo ubhale enkundleni yokuzivazisa lokukhulumisana yebulenjini kuFacebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele.
Lingakudla uhlelo lweStudio 7 ngowapast 7 ntambama kumakakasi awe 909 medium wave, lako shortwave 12080, lako 15775 kilohertz shortwave. Umnotho welizwe leZimbabwe uqhubeka usiya nganxele kungela sisombululo lanxa uhulumende omutsha esithi usevule amasango kubosomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazosungula imisebenzi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edali lepalamende sokulusondele ukuthi kwenziwe. Abakwamanye amazwe bazise ukuba ozakhethwa ukuba ngumongameli welizwe uza kuba lamathuba okubaphathisa okuphathiswa ngamanye amazwe ekuvuseleleni umnotho weZimbabwe. Kodwa okwakhathesi osomabhizimusi abakwamanye amazwe babophe izikhwama zabo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Bekuthemba Mhlanga ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uyabona lapha mfowethu, into ekumele engathi ngiyibekiwe ukuthi uma sikukhangelisisa kuhle indaba ezihambelana lezomnotho kumbe inhlalakahle yeZimbabwe isike yama yaphakhwa laphana okweminyaka engamashumi amabili. Okweminyaka engamashumi amabili le esingabantu shezi sikhuluma ngezombu ngezompolitiki kuphela. Umnyaka uthi ungapheli sesingabantu abalungisele ukhetho. Ukuthi uhlale iminyaka eyi-5 silungisele ukhetho. Kanti sukuthwalelana induku singabantu esigamulanayo. Akusabangazeli kube lesikhathi kuminyaka yamashumi amabili edlulileyo ukubana uhulumende okhona ayehlale phansi akacubungule ukuthi kanti kuyini sikulokumele kwenziwe ukubana silungise ezomnotho. Yikho-ke ukusuthola-ke khonokho kubuya nje okungamacebo okungalancedo okuzama ukugambela indani inhlupho ezikhona ekhaya. Yikho okwenzeka ngendaba yebhondi le. Ikanti lawo uyakwazi mfowethu ukuthi kwensikhathi umama wayekuthuma laphana uthi akuyegambela ibrugwe lizikolo zingakavuki. Uligambela ibrugwe yana yokucina uthi uyahamba lalokuthela ethi hhayi tshela umama ekuthengele elinye lela lisagambeleke. Yikho sesikhona-ke ngebhondi. Singaze sibe sikhuluma ngayo ukuthi inani lalo ibhondi liyehla. Akuncedi lutho. Into ekhona lapha yikuso kumele sihlale phansi sicubungile sibone ukuthi hhayi ibhondi vele yona ngokwayo ayisiyo isolution ekhona. Ngoba kathesi singaze sifake iyeni kumbe sifake iwayini kumbe sifake izikopela kumbe sifakeni ayisoze yalungisa nix nendaba yohlupho lwani zombangazwe ezimbabwe. Osokumele kulungise ukubana yona indikimba yendaba ekwenza into ezinjengemanufacturing zingasebenzi kuyini.
Manje nxa sikhangela lokho okwenzakalayo esizwa kuthiwa kulama mega deals izivumelwano ukuthiwa sezisayinelwene sike sezizwa ngeminyaka kaMongameli Mgabe kodwa kukhanya sekuphendukile kuzafana na kumbe kwakathesi kuzaba lomehluko.
Kuzafana ndoda kulanto ezayihlezahlukana lapha. Into yama mega deals le Zimbabwe ingani isingani isingani ngomkhuba sisukelayo kudala kubo 1982 siba lama congress ukuthi hayi kwelezimkhodi kufaka imali engaka sokuzafungula ama-sectors angaka. Sadlula lapho sangena kuyisapho kwabalwa izinkulungwane zezimali ukuthi zizabuya kuzalungisa lokhu lalokhu asikubonanga. Saphuma kuyisapho sangena ku-scientific socialism kwabalwa izinkulungwane zezimali ukuthi zizangena asizibonanga. Kwangena kuthiwa sokukhulunywa labantu imalaysia kuzayakhiwa isayinwe iphakathi kuzayenziwani akunanto eyabonakalayo. Ayangena ama-mega deal ama-China lakho akunanto eyabonakalayo. Yikho into ekhona kubana lapho sokufuna ngale muntu abantu behlale phansi bekhulume iqiniso ukuthi kanti into leyo sizayilungisa njani. Kuyini okumele sikwenze la? Imithetho ekumele sibe layo ngenjani? Sizaphilisana njani thina eZimbabwe kwenzeka ukuthi abantu bokuza nxa bebuya bethi hayi abantu laba siyakwanisa ukuhlala lawo ngoba bona bodwa bakwanisa ukuhlala kuhle. Kathesi konke lokhu akukho ndoda.
Umnumzana Bekuthemba Mhlanga yincwadi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecungweni loChris Gande weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izakhamizi zaseMguza eMatoreni North Province seziveze ukukhathazeka okumangalisayo ngendlela ibandla leZANU-PF eliqhube ngayo ukhetho lokudinga abazalimela kukhetho oluzayo. Bathi ukhetho lolu lwama-primaries beluyingxabangxoza kwabotshwa abantu ngenxa yobudlwangudlwangu lobuqili. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zeUmguza zihlalele evalweni ngemva kokhetho lokukhetha abakhokheli abazamela iZANU-PF edalele ePhalamende lakuKhansili ngemva kokubotshwa kwamanye amalunga ebandla kulandela ukungalandeli izimiso zebandla ekuqhubeni ukhetho lwama-primaries. Isakhamuzi seUmguza kuWard 2 uNkosazana Mildred Mhlanga usole kakhulu indlela ukhetho oluqhutshwe ngakhona esiqintini sakhe.
Nangapha eMguza kuWard 2 hayi izolo sibona umhlolo omkhulu. Abantu baluyile bakhahlela amabhakede ngoba vele sokukhanya kulamaphepha phakathi abantu singakavoti kuze kwathiwa kuvotwe namuhla. Kodwa okwenzakele ukuthi abantu abaningi balele sebeboshiwe. Akungeke kuthi kusithi kuyavotwa kubuye yona amahedi ebandla lakhona bezokhuluma ukuthi sesikhipha uzibani okhontestayo kungela ncwadi kungelani bezokhuluma ngomlomo. Asazi kumbe yikho sokusenzakala emhlanganweni yakhona.
Unkosazana Mhlanga ucele ukuthi yonke into iqoqwe ngendlela kodwa ukukhethelwa inkokheli libandla sekubulele umhlangano.
Besicela ifairness especially under umguza umpofu ungaphuthini ngalokho okwenzakalayo isifile i-district yakhe sifile kaphaphame bone kulomama lo ulaye ngenxa yokuthi amadoda athanda abafazi umama yena lo nguye osenguye opressurizeayo ukuthi angene thina besingakwazi ukuthi umhlangano ukhethwa ngumuntu ophakathi kulokuthi umhlangano ukhethwe yithi thina izakhamizi njengoba sazi ukuthi sisebenzelana labantu njani but anyway yikho kuyikho sizamelela ama-results akhona siza ukuthi uhamba njani.
Evumelana lomhlanga unkosazana nokuthula mhlophe uthi babone imihlolo njalo inengi labantu libotshiwe ngoba bengavumi ubugwelegwele obesebusobala bokugqitshwa kwamabhokisi okuvota khona abantu bendawo bengakavoti.
Ngapha emguza kuwadi 2 sibone umhlolo izolo abantu abaningi ama-supporters balele estoksini kungenxa yokuthi kulobaba abamuthi ngomthimkhulu onguye yena ofuna ukuthi kufakwe umama okuthiwa uMrs. Mlungwe yena enguye umfazi wesosha ukuze ebe nguye ukhansila wehodi yena le abafana ngenxa yokubona i-corruption yena le bakhahlela amabhakede baba ngabantu asebe-wrong kwasekusiba lokuthi bususpend ama-elections abakhona namhlanje namhlanje sokunjana kwabuya bonke o-Elizabeth labanye abakhulu.
Umqondisi wenhlanganiso e-Christian Alliance, umfundisi uSen Sibanda, usole indlela iZANU-PF eqhube ngakhona ukhetho ethi kuqakathekile ukuba umuntu wonke alandele izimiso zokhetho kungakhathelekile ukuba yiliphi ihlandla lezokhetho.
Kuqakathekile kakhulu ukuba nxa laba abama-political parties besiba nama-primaries ukuthi ngabe bayadinga inhlanganiso ezilobuciki njalo ezilolwazi lokuthi ukukhethwa kwabantu kusetshenzwa kanjani kungabi yinto evusa umsindo kumbe kube labane ababona sebeqiliwe ngakho into isifundo esiba khona kulibunto leyenzakeleyo ukuthi nxa kusenziwa ukukhethwa phakathi kwayona i-political party kumele ukuthi bedinge abantu abazincitshi abakwaziyo ukulungisa amaphepha abakwaziyo ukuthi bazayenza kanjani bawubamba njani umsebenzi.
Kusukela ngensonto ibandla elibusayo liqale ukuqhuba ukhetho lwama-primaries kuthi kwezinye izigaba luqhutshwe kuhle kodwa kwezinye kube lengxaki ezigoqela ukungabi khona kwamagama enkokheli ezifuna ukuvotelwa ukukhutshwa kwabanye kuluhlu lokuvota ubuqili bokugqiba amabhokisi ngamavoti ukulwa kanye lokumiswa kokhetho kwezinye indawo lwaze lwaqhutshwa izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye njalo umkhokheli weZANU-PF ubikwa esevumile ukuba ukhetho lwama-primary laluqhutshwanga kuhle ngendlela kwezinye indawo zelizwe ethembisa kodwa ukuthi ukhetho lwelizwe lonke luzaqhutshwa ngendlela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Umnumzana John Sullivan owake wabamba okwesikhatshana isikhundla sikanobhala wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department wakubeka sobala ukuba ilizwe le-Iran kalithembeki. Wathi abantu bakwele-Iran sebehlupheke okumangalisayo ngoba kabavunyelwa ukwenza imihlangano etshiyeneyo njalo kabavunyelwa ukwethula abakufunayo njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe. Ugwalo olujulileyo olwethulwa luhlangothi lukahulumende lolu lwaveza ukuba abantu abatshengisela emigwaqweni ngompalakazi nyakenye bakahlanyezwa nguhulumende. Lokhu kuqhubekela phambili ukwephulwa kwamalungelo kaZulu njengoba abantu bokholo lweBahai bengavunyelwa ukulandela lolu kholo kwele-Iran. Bayancindezelwa labantu ababizwa ngokuthi ngama-Kurds, ama-Azeris kanye lama-Balachis. Babotshwa okungapheliyo besetheswa amacala angaqedakaliyo. Uhulumende wakwele-Iran ukhahlameza njalo abalobi bezingwalo lamaphephandaba. Abantu bavunyelwa kancane ukungena ebulenjini be-internet. ukwala lolu lwakuveza sobala ukuthi abesifazana bathwaliswe amagabha avuzayo nguhulumende. USullivan wakubeka sobala njalo ukuthi amazwe anjenge-Iran ngamazwe abisela muva ukututhuka kukaZulu. Wathi ufuna ukuthi ilizwe le-Iran likhululeke njengalokho kwenzakala kwele Melika lapho kuhlonitshwa khona amalungelo kaZulu. Wagcizelela isithi ilizwe le-Melika lizaqhubekela phambili lincedisa amazwe afisa ukuba kube lenkululeko egcweleyo. Lolo ke ludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Sigqiba lapha ke uhlelo lwalamhlanje oluvalelisayo ngo-Kips Dube. Lilale.